Soko isika atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 21 kuLwezi 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bakhala ngokuvalwa komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe. Ngesikhathi selehlile inani lababanjwa igciwane le-COVID-19.
Amabhoda akakafuli, lokho kuyenza ukuthi sigcine sesiphathisa impahla kumamalayini.
Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane.
Namhla lusuku owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wathiya umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo nedala lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni.
I, Robert W. Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengithiya umsebenzi. Kulabadabuka kule South Sudan abalitshumi lane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolijini le-NUST. Sizalethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abathenga bethengisa impahla kwamanye amazwe bafisa ukuba imingcele ivulwe njengoba kukhanya lisehla inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi ukuvulwa kwemingcele kungamemethekisa igciwane le-COVID-19 elizweni kwele-South Africa labanye amazwe aduzanile leZimbabwe. Umabisikama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19, abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalichumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMashingo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uzulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kule South Africa, eBotswana namanye amazwe. Omunye wabahlutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneni Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Uhlupho esilalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abasisebenzayo yilona ukuthi amabhoda akakafuli, lokho kuyenza ukuthi sigcine sesiphathisa impahla kumamalayisha ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hatshi kule khefu.
Mina ngibona ungcono angavuli amaport, especially ngama-holiday ngikho kumele avale khona. But okwesinye isikhathi lesi hayi akukho right ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhoda, then ngesikhathi esiphithiphithi abantu uma bephithizela laphana kube yisweni isikhathi akavala ngaso.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthe okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla omkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
Saba legagasi lakuqala lelesibili, abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane kodwa uyaphinda uphenduke njalo khathesi sesisazi ukwenza kwawo igagasi lingavele liqale kwenye indawo lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe yikho nje kuthiwa lubhubhane sesilindele ukuthi elizayo libuya nini ngoba lizobuya njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo isikhathi sonke sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela
ele Zimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 abezempilakahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 kusukela ngombimbitho nyakenye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
abajabuka eZimbabwe abahlala esabelweni seLimpopo sebedlela evalweni kulandela ukubotshwa komunye wabo uPrince Themba Willard Dube ocetshengelwa ukuba wabulala abesifazane abambalwa ebathembisa ukubadingela umsebenzi abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi besaba ukuba balapho ukuhlaselwa izizalwane zakwele-South Africa kulandela ihlazo okuthiwa lenziwe nguDube ongelamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni leli kubikwa ukuba kulezi zizalwane zakwele-South Africa ezithi kumele kuphindiselwe ukubulawa kwabesifazana laba okuthiwa izidumbu zabo zaphoselwa egangeni nguDube kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esigabeni sePolokwane
sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane ngemva kokuthi ujaha wakoDube lo abotshwe ebotshelwe ukubulala amakhosikazi ayisikhombisa sithe sihlolisisa izolo sibuza abahlala khona esishiyeko ngoba umuntu obesitshelile esithumelele lo message WhatsApp ehlale sijeko uwatsho ukuthi hayi kungani kuthule sikhuluma laye ngomgqibelo okwenze saphinda sakhuluma laye ukuthi bese sibona sekulempikitsha ethunyelwa kuma social media kanye lama video kuthiwa kwenzakala ePolokwane omunye laye ubehambe ubuza lamapholisa ngoba labe sesimthumele lo mpikitsha ukuthi kanti kuhamba njani ngoba nanku kuthiwa sekuvaliwe laye futhi wada usebuzile lemapholiseni kakuzange kube lento enjalo yikho ke siyacela ukuthi abantu bakithi bengathumeli izinto ezingasoqiniso ngoba zisuke zisethusa kakhulu esese sicabanga ukuthi sokulomonakalo omkhulu kwesinye isikhathi kungelalutho
unumzana Nqabuto Mabhena ukhokhela inhlanganiso eye Zimbabwe Community in South Africa abantu abaningi eZimbabwe bathi akukhanyi kahle ukuba sokule nguquko eZimbabwe kulandela ukusuka kwaye kumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni mhlaka 21 Lwezi ngomnyaka ka-2017 lolu suku uMugabe atshela idala lephalamende ukuba usethiya umsebenzi ngokufisa kwakhe hatshi ukubanjwa ngamandla wayesikhonjolozelwe libutho njalo idala lephalamende lalifuna umsusa esikhundleni lisebenzisa isisekelo sombuso welizwe incwadi iyalotshwa nguMugabe iyokuthiya umsebenzi yabalwa ngumnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedala lephalamende
I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 subsection 1 of the constitution of Zimbabwe hereby formally tender my resignation as the president of the Republic of Zimbabwe with immediate effect
mina uRobert Gabriel Mugabe sengithiya umsebenzi ngisebenzisa ke ukhonoko okukhumbumethwe isisekelo sombuso welizwe ukuba ngisuke esikhundleni
My decision to resign is voluntary on my part.
Ngizijele ngokufisa kwami hathi ukuthi ngibanjwe ngamandla.
And arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth, peaceful, and non-violent transfer of power
Kodwa ngokuya kwesikhathi umgabe wathi wabanjwa ngamandla ukuba asuke esikhundleni. Wehlula ukuba abiselwe esikhundleni kulandela ukungenela kwehlanganiso ye-African Union. Omunye wabancedisa kudalela ephalamende ukuba kususwe umgabe esikhundleni ngumnumzana Joseph Juma owayemele ngaleso sikhathi iphelandaba Mpophoma.
I-MDC yazama kaningi ephalamende ubana impeache ubaba umgabe, kodwa thina ngoba sasiyi-majority sasikwala lokho ngesikhathi sona leso. Kodwa laphana wafika isikhathi sokubana sonke savumela ukuthi hayi indlela esikhokhela ngayo ubaba umgabe akuseyiyo indlela esikhangeleleyo, lathi singamalunga ezanupiefu akusasijabulisi. Lokhu kwakusuka ekutheni umbuso wawusubanjwe ngunkosikazi wakhe umama uGrace Mgabe, nguye wayesezinto zonke, nguye wayesedirector konke okwakungasahambelani lathi.
UJuma uphinde wathi
sihlezi eSheraton sesifuna ukumuva i-motion yokuimpeacha ubaba umgabe. Yikho lapho kwafika khona incwadi ibuya lo minister we-justice ngaleso sikhathi ubaba uBonyongwe, wayiqhubela uspeaker of parliament ubaba uJacob Mdenda, yabalwa ngemva kwakhona. Yikho lapho owasuka khona ubaba umgabe esikhundleni ngaleso sikhathi. So sasikhona sikukhangele, kodwa sasingasasuthiseki ngendlela eyayisenziwa ngayo ngubaba umgabe nonkosikazi wakhe uGrace Mgabe.
Abaphikisayo bathi akula lutho olwaguqulwa yikusuka kukamgabe esikhundleni. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leNtwazi Republic Party uthi ibutho yilo elasusa umgabe ngenkani esikhundleni, ngakho-ke akunanguquko esiyenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wangeniswa esikhundleni sikamongameli ngodlame.
Singasikhangele thina akula ma-chances okuthi kungaba lo tshintsho, ngoba vele ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa kungena izano embusweni kwakusicacela nje ukuthi akula nto abayilungisayo ngaphandle kokuthi bazilungisela okwabo okulokwenza kwabo. Kusadana nje sibona i-opposition yamabandla njengabo-MDC lamanye amabandla bephatheka labo kulolu bhikisho besithi kukhitshwa umgabe kodwa bengananzela ukuthi iZANU PF izasala isembusweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance.
Sakhumbula ukuthi umgabe ekhitshwa isinkwa sasiyi 90 cents US dollar. Kathesi isinkwa sesidura kumangalisayo sesingu 150 Zimbabwean dollar. Siyananzelela njalo ukuthi corruption abantu bafuna ukuyiqeda ikakhulu-ke kusigaba esiphezulu sakhe uhulumende. Sibona ke lokho bekutshwa besekela. Sinanzelela njalo lokuthi ke ilizwe ke ngaleso sikhathi kwakungcono, economy singathi yayivulekile, kodwa kathesi sibona isicentralized emntwini oyedwa kumbe ikhabhala ethile.
UNdlovu uphinde wathi waphuma umgabe wangena abanye abafana laye.
Sikubonile konke nje kuningi kusenzakala abantu lokho bebotshwa lakathesi. Kuyananzeleleka ukuthi lo mongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa ngayihamba isithu emakhaya kuba lokutshaywa convoy zakhe ziphanjulwe ukutsho kuvalwe imigwaqo wenziwe lokhu lalokhu yana, okutshengisela ukuthi ilungelo loluntu kalitshintshanga. Singathi-ke kube wesi-ke kulalokho okwakikho khona isikhathi sikamgabe. Yikho-ke sisithi thina hayi ngamafitshane ibutho lalifuna ukuthi lizongena lalo embusweni labangane babo, kube isikhathi sokuthi bagabhule, hatshi ukuthi kukhona ukuthile okuhle ababefuna ukuzokulungisa kumbe ukwenzela uZulu weZimbabwe.
Kulokhu futhelana eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi umgabe loMnangagwa zimbilazantabanye. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi eleRussia akumelanga lingenele kokwenzakala kwele mali. Ele mali kubikwa ukuba lilama licatha amaningi akumhlubulwe wezwekazi leSahel. UBlinken ugqibe uhambo lwakhe kuzokazi le-Afrika namuhla. I-Associated Press ibika ukuba ibutho elahluduna umbuso kwele-Sudan selivumelane loZulu ukuba kumiselwe esikhundleni u-Abdallah Hamdok. ukuba ukuba ibutho livumelane lenkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ukuba kukhululwe njalo bonke ababotshwa ngesikhathi ibutho lisiphina iintambo zombuso. Iphephandaba elisekelwa ngurhulumente wakwele China seliveze umabonakude odlala umdlalo wetennis uPeng Shui webukele umdlalo wetennis wabantwana kwele China. Lokhu kulandela ukukhala kwabantu emhlabeni wonke jikelele ngesimo sikaPeng Shui okuthiwa wadlongulwa ngomunye oyisiphathamandla sebandla elibusayo. Kulesikhathi eside kungaziwa ukuba wayangaphi uPeng Shui. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. So izikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lenduna enkulu phela umnqondo obazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Ye baba Magonya, siyakwamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngiyabonga Mnumzana Dube. Ngibingelele abalaleli.
Ye, sibonile lapha udaba oluhluphayo silolusinda kakhulu Magonya khona ngale Nyamandlovu okulobaba obulele umkakhe. So ke kudala kuvele kukhona yini lokhu kumbe siyakuqala nje?
Uyabona Mthembu, khona ukuthi umuntu abulale wangwakhe akusinto ukuthi singathi thina siyayiqabuka lamhlanje or you know iminyaka yona ledluleyo. Yinto ebikhona lezolo loba nje bekunga bahanga njengoba nje sikubona kulezi nsuku. So ke kulusizi kwabakondlovu njalo silusizi kakhulu ngokulahlekelwa umphefumulo komntanabo unina wezingane zisibe zingasela mama kanti ke labanye abasibe bengasela sihlobo. Yinto embi okungamelanga ukuthi njengamahlabezulu njengesizwe sohlanga siyamukele. Akumelanga sibili ukuthi izinto ezinje lanxa ziba khona nje gqa akusinto okumele ukuthi siyamukele. Kumele ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi izihlakalo ezingafana lale lalesi sihlakalo esihlakale esihlele abakondlovu kube izinto ukuthi eqinisweni ziyagwemeka zisibone ukuthi azibi khona mpela.
Kwenziwa yini baba Magonya ukuthi abesilisa bakwenze khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama bebekwazi njalo bazi ukuthi umuntu ongubaba mdabuko wakhe uvele ubunjwe waba ngumuntu olesikhwele. Isitho somuntu ongubaba silobukhwele obunye obumangalisayo. Kungeze ukuthi mhlawumbe omama kabakwazi kodwa yazini ukuthi umuntu ongubaba maye kuthethe ungunkosikazi wakhe indandatho yakhe nxa sikhuluma ngendandatho iningi labo mama ngiyakwazi selicabangela iring. Ubaba uma ekuthatha mama ekuletha ekhaya inkombiso yendandatho akusibunwe yindandatho yakho wena mama ubu mama bakho wena ngwakho. Yikho lapha ubaba abhejela khona, yikho lapha umuntu ongubaba aziqhenya khona ngawe ukuthi bangakwazi abantu bekwazi igama lakho bekwazi imvelaphi yakho kodwa indandatho yakho yaziwa ngubaba. Uma indandatho yakho isidlaliswa la nguzivani inyana hayi umuntu ongubaba kuyamlimaza kakhulu enhliziyweni kuyala akusinto okufuza ukuthi nxa usuzimisele ukuthi wakhe ube lomuzi ukuthi ube ulokhu uloyisa kumbe ube ulokhu kuyinto ongayenza mboyenzayo. Uma usuzimisele ukuthi ususiya kwakho umuzi zitshele ukuthi indandatho yakho ngiyalo baba liziliye kuhlukaniswa ikufa ngoba isitho somuntu ongubaba silobukhwele kakhulu.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besuka lenduna enkulu umnqondo obazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woliva lelisemoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo okhipha isihluko ngesinye ezokholo lwesikristu silomtungameni nkomo.
kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba, siyabingelelana sikhumbuza naye ilizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimele. Kumele lisinike ithemba lisiphilise siseselapha emhlabeni singakidluli kulo mhlaba. Siyaliswela sithi nxa sesikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi lanye, sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29. Ndapho ola mazwi athi wona ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiochia abaprofeti bevela eJerusalema, kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudio. 29. Abafundi basebezimisela ukuba yiloo nalowo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalungu ebandla, okuyikuthi lemuntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye wathi uthi kuza kuba le ndlala enzima. Yaba khona ke leyo ndlala. Base behlala phansi ke abafundi uthi benzeni njengoba ilizwi lithile ukuthi nasi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimele. Abafundi kabazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje, nasi imithandazo yethu liza kudla lisuthe. Basukumela phezulu benza lokho okwakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyeneyo, bangaba ngabaprofethi, bangaba yini igama abangazibika lona, sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa. Bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe yindlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo, baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa yindlala kuyala lutho, ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Lingatsho indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka. Ingabe yini into ehlupha umuntu ingafaniswa lendlala? Abaprofeti basendulo bakubona, bakunanzelela, bakubambisisa kona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni, wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa, akume ukuzidingela okwakho, ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi lebandla labaphathi labo bonke ngezigaba zezikhundla abalazo nxa kulobunzima bahlanganisa amakhanda badingile abantu bakaNkulunkulu into eziza kubaphilisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala ayisilo ilizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele kuthiwa yiloo nalowo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Babathixo, khupha umoya wobugovu phakathi kwalabo abasiphetheyo, ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Lenkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Lenkomo. Uhlelo lwabatsha sihlolisisa okubhekane lezizalwane zawo leSouth Sudan. Izifundi ezilitshumi lane 14 ezidabuka kwele South Sudan zithi
zezehluleka ukubuyela ekhaya ngenxa yokuswela imali yokugada indizamtshina. Umakhulu Mekachani omele izifundi lezi eziphuthe imfundo yaphezulu ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo ngolwesihlanu uthi sebezame ngamandla wonke ukudinga imali yokugada indizamtshina kuhulumende kodwa kuyehlula. Sesicela umongameli Salva Kiir ukuba angenele ukuze babuyele ekhaya ukuyasebenzela uZulu. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesiphathi amandla sikahulumende wakwele-South Sudan esisebenza esigodlweni selizwe leli eHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. UChani utshele ezathisa sibanda weStudio 7 ukuba bazigcina bengena ngenkani esigodlweni selizwe leli eHarare ukwenzela ukuba banikwe imali yokuthenga amatikiti okugada indizamtshina. Akwaziwa ukuba amatikiti la yimalini.
I'm using this avenue to help the president of South Sudanese students in Zimbabwe to ask the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible. We don't want to exceed next week year when we are already done with school. We have a lot of things that we can provide to the country. The country does not have water supply. And here I am with a skill where I can able to provide. I was working with Bulawayo City Council. And what I was, the services that I was given, they are already operational. So it is wiser for the government of South Sudan to give us this avenue so that we come home quickly and then we settle and then we strategize how we can deliver safety.
Ukulumende wethu bekumele ukuthi asinike amatikiti okugada indizamtshina kodwa asikawatholi. Sathola itikiti lokuthi sibuye ngapha kodwa lokubuyela kweSudan asikalitholi. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba isikolo sesivaliwe. Akunamanzi khonapha njalo silakudla. Njalo sila umlilo kagetsi. Sizaphila njani nxa kunje?
The spread one lying now. The school is going to be closed. There will be no water supply on campus. No electricity. How can you survive? And then there will be no one. Moreover, we used to have water here, but now there is no water. We will be living in the bush alone. And it is not good for our health. For our health. We are urging the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible to occupy the embassy as we have been doing because we are compelled by the situation and even at the embassy it's not also convenient for us. We are asking our president, Salva Kiir Mayardit, is the one who provided us with this scholarship and he still has the powers to take us back home. It is not good for someone who has graduated to remain in the same place.
Sicela ukuthi uMongameli Salva Kiir asincede ngodaba lolu ngoba nguye phela owasinika ama scholarship lawa. Njalo uyenelisa phela ulamandla ukuthi akulungise konke lokhu. Lokhu akulunganga sibili ngoba nxa ukuthi ungaqeda izifundo kumele phela ubuyele ekhaya.
We have been suffering here. They have not been consistent in spending money, and sometimes we become a victim.
Umakhulu Mekachani utabuka kwele South Sudan. Ubetoka lo ezachisa spanda esekolijini le National University of Science and Technology koBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Bakhala ngokuvala komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe ngesikhathi selehlile inani lababanjwa ligciwane le-COVID-19. Sebengena evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa. Namhla lusuku owayengumongameli uMoyo Robert Mugabe watshiya khona umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo ledale lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni. Kulabadabuka kwele-South Sudan abalitshumilane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolitshini le-NASA. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugiftu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.